So we see card descend about VOA in the valley.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kuStudio 7, ngolesine mhlaka 10 kuNhlangula 2021 uKeith Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Asebehlatshwe okwesibili amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 bathi sebekhululekile loba besesaba kancane ukuba bengathapha igciwane le-coronavirus.
Nxa uhlatshiwe vele ngumuntu oyana ozihambela kabi vele uyakusizwa nawo ule ukuthi ngesikhiwa yi-confidence.
Umahluli omkhulu weZimbabwe u-Chief Justice Luke Malaba utholakala engelacala lokubuyela emsebenzini. Yena emiswe umsebenzi vidalele High Court.
Isinqumo sabo sithi sona i-contempt of court, okutsho ukudelela idale, akukho in this instance.
Amapolisa athi adinga abantu abacatshangelwa ukuthi balesandla ekutshisweni kwezimota ezimbili izolo kobulawayo.
Iyo indlela yini yokulungisa indawo abantu abahambisa izimota okungekho emthethweni ukuxoxana nabantu endaweni ezigcwele abantu okungenzakala ingozi ukuthi umuntu egcine ethizwe yimota zokuxoxana imota yamapholisa lemota eyabantu abasebenza ngokungekho emthethweni.
Asekhankasa ngamandla amabandla adinga abantu abazavota ngomnyaka ka-2023.
Sibhizi kathesi siyenza uhlelo lokubumba ama-structures omhlangano siqalisa kuma-cell. Yikho lapho esithola khona amalunga omhlangano ayiwo njalo futhi azavota.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Sekunabantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amane 394,000. Asebehlatshwe okwesibili amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Bathakazelela ukuba sebelendlela yokuzivikela kumkhuhlane lo. Loba nje belokhu besesaba ukuthi bengathapha igciwane le-COVID-19. UMavis Gama usethulela lolu daba.
EleZimbabwe lathi lisungula uhlelo lokuhlaba abantu amajekiseni okuvikela uzulu kumkhuhlane we-COVID-19 lakube yasobala ukuba kumele kuhlatshwe abantu abafika izigidi ezilitshumi 10 million. Okwamanje kulabantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 689,920 asebehlatshwe okokuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane lo elizweni. Abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amane sebehlatshwe okwesibili amajekiseni agoqela eye-Sinopharm, i-Sinovac lamanye. Bayakuthakazelela kakhulu labo asebehlatshwe amajekiseni okwesibili abathi benza lokhu bekhululekile. Umnumzana Victor Dube ngomunye wasebahlatshwa leli jekiseni.
Mina vele nje condition echukela le high blood pressure. Ngelanga ngangitshela ukuthi khona ngibuye uzohlatshwa kwaba lenkinga yokuthi i-BP yami yayikhwele kakhulu. Odokotela bangikhankasela ukuthi hayi akume iziyehle. Yathi sehla nje kancane ngahamba ngayihlatshwa okwesibili. Ngasengicande ngxe njengoba sengihlatshiwe sokunje ingakhwela-ke engxe i-injection lana izangenzana. Izangenza olunye ulutho ongazisiwe kodwa akulanto eyenzakalayo. Ngizibona nje ngiziphilele.
UDube uthi akaselavalo ngoba esazi ukuthi uvikelekile njengoba sewahlatshwa ijekiseni yesibili.
Nxa uhlatshiwe vele ungumuntu oyana ozihambela kabi vele uyakusizwa nawo ule ukuthi ngesikhiwa yi-confidence ukuthi ngangena lapha even abantu bekhwehlela belomvimbane belani ngingabamba nje kodwa hhayi akusoze kungibhuqe phansi.
Omunye njalo ngumnumzana Leopold Munende, intatheli izindaba esebenza izimele, uchasisa kabanzi ukuba kungani wabona kufanele ahlatshwe ijekiseni lokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Mina ngacina sengisiya hlatshwa ijekiseni le-COVID ngenxa yokuthi kwezinye indawo zikahulumende kwasekuthiwa intatheli izindaba kufuze zingene nxa sezihlatshiwe njengase-State House. Sasingesenelisi ukuyathatha indaba khona le kumongameli ngenxa yokuthi basebesithi kufuze sihlatshwe. Yikho okunye okwenza ngathathwa.
UMunende uthi wakhuthazwa njalo ngokwethulwa nguhulumende ukuba ahlatshwe ijekiseni yokuzivikela kugciwane le-COVID-19.
Nje ngithathele izindaba ngihlangana labantu abaningi kakhulu yikho kwafuze ngizigcine.
Noba nje bethokozile ababili laba labanye odokotela bathi ukhanya uhlelo lolu lungaqhutshwa ngemfanelo. Udokotela Tinashe Gede ingcwethi kwezempila kahle njalo owaba ngomunye wabahlatshwa ekuqaleni kohlelo lukahulumende uthi kuza kuba nzima ukuthi ilizwe leZimbabwe lifikise inani labantu okumele behlatshwe amajekiseni la.
The problem is if you are trying to get to 9 million people in 8 months or 9 months, you need to be vaccinating well over 80,000 people. So we are going at about a quarter to probably about a fifth of the speed we need to be going through.
Dima ukuthi kutholakala abantu abafika phose izigidi ezilichumi 9 million ukuze behlatshwe. Kusho ukuthi kumele kube labantu abaningi abahlatshwayo. Bangibona isifika kunani elifunakalayo ukuthi yaphele umnyaka. Singazama kodwa kunzima.
I think if we can get to 25% or thereabouts of the population, although it won't be ideal, we'll look back and say we did very, very well.
Kusukwana isanda kwedlula kuke kwaba le mibiko yokuba ebeseqalile ukusilela amajekiseni okuzivikela kulolu bhubhane lwe-COVID-19 kwezinye indawo kulabo akade befuna ukulihlatshwa okwakuqala kodwa obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo zokwenqabela ukumemetheka kwalolu bhubhane esebenzela emahofisini kamongameli udokotela Agnes Mawomva uyilandule imbiko le esithi kulezinye indawo okulabantu abaningi abayahlatshwa khona okwenza kusilele amajekiseni okuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 kulezo ndawo. Uthi uhulumende usesusa amajekiseni endaweni okulabantu abalutshwana aye wafaka endaweni okulabantu abaningi. Uhlangothi lwezempila kahle lubika ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 usubulele abantu abedlula inkulungwane lengxenye 1622 eZimbabwe phakathi kwabafika inkulungwane ezingamachumi phose amane 39,432 asebehlolwe batholakala bene-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Umathuli omkhulu welizwe uChief Justice Lukumalaba utholakele namhla engalacala lokubuyela emsebenzini kulandela isinqumo sedale le High Court esavimba ukuba kwengezwe iminyaka yakhe yokusebenza. Intatheli izindaba ye Voice of America ibika ukuthi isinqumo lesi senziwe nguJustice Amy Tsanga noJustice Livia Jirawu Mugomba abakumthethondaba we-High Court. Bathi uMalaba walandela umthetho ekubuyeleni kwakhe emsebenzini njengoba ukuvinjwa kwakhe kwasukubekwe eceleni kulandela ukuphanyekwa kodaba lolu e-Supreme Court ngumthuthisi omkhulu welizwe kanye lomele uhlangothi lukahulumende olubona ngendaba zekhaya lokunye. Idale le-High Court lalithe akukho emthethweni ukwengezwa kweminyaka yokusebenza kukaMalaba kulandela ukufikisa kwakhe iminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa 70. Umongameli Emmerson Mnangagwa wengeza iminyaka kaMalaba yokusebenza elandela umthetho weZimbabwe Constitution Amendment No. 2 Act. Kodwa uMnumzana Musa Kika, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum, waphanyeka udaba lolu emthethwandaba esithi uMalaba akumelanga ukuthi engezelelwe isikhathi sokusebenza. Ukuze sizwe ngodaba lolu, sibhuke loMnumzana Mathobane Ncube, ingcwethi elwela amalungelo kaZulu.
Idale eliphezulu ele High Court amajaji uEmmy Tsanga loSlivia Shirawu isinqumo sabo sithi sona i-contempt of court okutsho ukudelela idale okudelela i-court akukho in this instance ngoba leyo ndaba othwa uMalaba odelele khona i-contempt of court indaba eyaphanyekwa ekuphikiseni kwe-JSC lo Minister of Justice befaka ukuphikisa kwabo e-Supreme Court. UMusa Kika i-argument yakhe wazi ukuthi uMalaba ubuyele emsebenzini mhlaka 24 wasephikisa mhlaka 27 May okusho ukuthi uthe esiya emsebenzini uvele uhambe engakaphikisi. I-High Court ithi hayi lokho kuzakhangelwa yi-Supreme Court ayisibo abafuza ukuthi bakunqume lokho. njalo ithi yona njengoba kule ndaba yama appeals AU evele imiphambi kwe Supreme Court leyo ndaba kuzafuza ukuthi ziqunywe yi Supreme Court nxa zingakaqunywa kusho ukuthi i-decision oyisinqumo samajaji amathathu leseyana eseke senziwa okwamanje sibekwe eceleni kumelela ukuthi kuzwakala ukuthi i-Supreme Court iza kuthini.
Yes, siyakuzwa kakhulu Ncube, kodwa konke lokhu ke kutshone akujule sibili wenzethu abantu bakuzwa ukuthi lapha kuyangaphi konke lokhu.
Ngakho ke i-High Court ithi yona kusamele ukuthi kuqunywe lezo zindaba kuma appeals. Umalaba kungeke kuthi ukuthi kule contempt engaba khona kathesi ukudelela idale ngoba lolo daba luzahlalelwa phansi ukuthi umalaba ungu-chief justice yini or not. Umalaba yena nxa sinazelela ukuphikisa kwakhe uthi yena i-order le yafakwa ngama judges awe high court yebo i-declaratory order engafuzanga ukuthi ordinarily iphikiswe kodwa ngenxa yokuthi iyamphazamisa ekukhetheni kwakhe ukuthi abe ngu-chief justice ngaleyo ndlela kufuza ukuthi nxa ingaphikiswa ibe suspended i-effect yakhona. So ke sizabona ukuthi zozala nkomoni khona e-Supreme Court njengoba ama-judges afakwa ukuthi wena azakuthini ngodaba lukamalaba lo okwamanje indaba esegudwini.
Akusikho ukuthi lapha-ke kuchithwa isikhathi kulokho kugijiniswa udaba lolu kumbe kukhona okuzaphuma phambilini nxa usukhangele lapha Ncube.
Isinqumo se-High Court lesi silokhu esithi thina yi-final order. So i-final order umuntu ovunyelwe ukuthi ayithathe ayihambise e-Supreme Court on appeal. Kodwa ke esikunazelela yilokho ngibona kuyabe kuyikuchitha nje isikhathi ngoba wani kuvele kule appeal evele ikhona yokuthi i-Supreme Court izaxazulula udaba lokuthi umalaba ufuze ukuthi abe ngu-chief justice yini noma cha so ingaxazulula lolo daba kusho ukuthi kuyabe sokuphelile. Okwesibili yikuthi bangaze ba-aphile asoze kuserve any useful purpose ngoba kusho ukuthi umalaba uyaqhubeka esemsebenzini ngoba isinqumo se-High Court evele sikhona sokudismisa i-application yakhe ayisiso sokuthi nxa kungaphikiswa umalaba uzamisa umsebenzi uzaqhubeka esebenza.
Ye, akwethulela uZulu sibili sizwe ukuthi phambili kuyophukozala nkomona.
So almost practically yikuthi kumelelwe lawo ma-appeal ayenziwe masinyane i-Supreme Court iwaxazulule wenzela ukuthi wonke umuntu eZimbabwe azi ukuthi umalaba uyi-beneficiary yini uyaqualify ukuba i-beneficiary amendment leyenziwe amendment number 2 section 186 omutsha lo ofakiweyo ukuthi angakhetha ukuba ngu-chief justice. Kodwa oqathe engithanda ukuthi kunazelele ilokho ukuthi i-constitution njengoba i-court ikhangele kule decision eyenzileyo yenziwa ngabantu abantu batsho ukuthi kulama offices athile afuze ukuthi abantu abaphakathi kwabo baserve up to a certain age limit. So nxa kuvele kutshintshwa into ezinjalo kufuze ukuthi kuqalwe ukuthi kubuyelwe ebantwini ukuthi abantu bavume. So nxa sikhangele i-amendment le sibona ukuthi ingaba yona le problem ngoba izama ukuthi ibhodele abantu ngemuva ithe ebantwini hayi lina oyela kutshoya sikulalele thina loba latsho njalo siyaqhubeka siyazitshintshela umuntu uyaqhubeka esemsebenzini ngenxa yokuthi i-courtiness esikukhethile. Engibona kuyinto embi kakhulu ngoba kusho ukuthi uZulu izwi lakhe isinqumo sakhe asihlonitshwa ayisikho esakwenzela i-constitution senza i-constitution yona leyo ukuthi abantu kube yibo abenza izinqumo hathi uhulumende ezimele yedwa thina abantu siqumile ukuthi sifunde kwenziwe.
Amapolisa asikhalaze ukuthi umphakathi kawasize ngamagama abantu ababikwa behlasele imota zawo njalo bazama ukubajisela phakathi kwazo kudlakela oluqhamuke izolo edolobheni lakobulawayo lapho akuthe amakhombi amabili. Amapolisa akhulumele phephandaba lezi Chronic abika ukuthi abantu laba abatshintsha imali ngokungekho emthethweni labatshayeli bemijova bebezama ukubaphoxa ukuthi bekhulule omunye wabo abakade bembophile. Amapolisa abika esithi aze ahlengwa ngabanye babo kodwa abanye abathi bazibonele ngawabo lokhu kusenzakala bagcone amapolisa ngokwehluleka ukuqhuba kuhle umsebenzi bebeka abanye engozini. Asizweni isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association uMnumzana Makhele Ndiweni ngalolu daba.
Sengilawo ngokuthi yiyo indlela yini yokulungisa indawo abantu abahambisa izimota okungekho emthethweni ukuxoxa ngabantu indawo ezigcwele abantu okungenzakala ingozi ukuthi umuntu ecine ethizwe yimota ezoxoxana imota yamapholisa le mota eyabantu abasebenza ngokungekho emthethweni. Ngokunjalo-ke ngibona ngani akusikho okumele kwenziwe ngoba ekugcineni sizathina sibone abantu belimala bethiswe yimota kumbe yamapholisa kumbe yomuntu lo gijima ngemota esebenza okungavunyelwayo okungaphandle kukaZulu. Ngomnakano wami bona ngamapholisa ngenza ngcono kakhulu ukuthi adile lo daba lolu nalokho abakwenzayo kusengizokubangela ingxabangxoza. Kathe sikhuluma kunje nje kule ndaba esizwayo eziningi ezokuthi abantu abanjwa inkunzi ngezigebenga ezithwele imbhobho kuthiwa amapholisa akalazi imota zokuba xotshanisa kodwa esesibona amapholisa exotshana lapho uyindi abathathi iwothi nje bengaphathanga lutho. Kambe shuwa singaba lizwe yini ukuthi gcine zokusitsha izimota kulezigebenga ezishona zibamba abantu zihlukumeza abantu zithelela abantu imali zibulala abantu kuthiwani bafile sizwile nje abanye bedutshulwa amapholisa sho nixosha labantu nje abazama ukuthi baziphilise. Hawu bantu kade akona ndlela yini okungalungiswa ngayo. Amapholisa kumele ahambe adinga abantu laba basihlukeze sifate nje saba lokuhamba vele ngasifike emsebenzini kale sekunje nje sabe ukudutshula sizawuthela izimota phile kulokuthi axeshane labantu ngemoto ezimbili zonke nje khonapha ku-6 Avenue shuwa kula kunye okungenziwa na. Yindaba edabukisa kakhulu leyi mina njengomuntu ohlala koBulawayo.
Lowo nguMnumzana Michael Ndiweni, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Ubexoxa ecingweni noSithandekile Mhlanga weStudio 7. Kusenjalo uhulumende uthi kuzathengwa ezinye imota zokuphathisa amapholisa emsebenzini wabo. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuba sekulabantu abedlula amabhiliyoni amabili 2.3 billion asebehlatshwe amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Isibhedlela lesi sithi sekulabantu abafika phose izigidi ezingamakhulu amabili 174 million asebehlole batholakala bele-COVID-19 kwabhubha abedlula izigidi ezintathu 3.7 million emhlabeni wonke jikelele. Abezempilakahle bathi kuzaba lokugeza kwamazinyo kuzwekazi le-Afrika ukulabantu abalutshwane asebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Umbiko owethulwe nguMohamed Yusuf we-Voice of America uveza ukuba amanye amazwe akuqela ele-Tanzania, Burundi, Eritrea lamanye kawakatholi amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Umongameli Joseph Biden wakwele Melika ukhangelelwe ukuba uzaxoxisana lomkhokheli wakwele Bhrithani uMnumzana Boris Johnson ngokutshiyeneyo engakayi emhlanganweni womanyano we-G7. UPatsy Wajibusala womsakazo we-Voice of America ubika ukuthi abantu abaningi bamelele ukubona okuzawenziwa nguBiden loJohnson okuthiwa wayedlelana lowayengumongameli uMnumzana Donald Trump. Uhulumende wakwele Melika uthothoza kakhulu ususwa kwele Bhrithani ngomanyano we-European Union. Amabandla ezombusazwe aya phambili ngokulungiselela ukhetho luka 2023 ibandla lezanupf lesithi likhangelelwe ukubhalisa abantu abazavota okwakuqala abayizigidi ezinhlanu 5 million kuthi iMDC Alliance yona ithi ikhangelelwe ukubhalisa abayizigidi eziyisithupha 6 million. Amalunga eMDC Alliance aphakathi kokuqhuba uhlelo lokuqokodela abantu ezindlini ebakhuthaza ukuthi bayebhalisa. Amalunga ezanu lawo athi alenzawo inhlelo ezijonge ukuqinisa ibandla kanye lokukhuthaza abantu ukuthi bayebhalisa njalo balivotele. Amanye amabandla aphikisayo afana le-MTCT lezaphu lawo aqhuba inhlelo ezifanayo. Uhlelo lokubhalisela ukuvota luvulwe yiZimbabwe Electoral Commission unyanga ezimbili ezedluleyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe nelunga le-MTC Alliance uMnumzana Edwin Ndlovu endawonye lelunga lezanupf uMnumzana Philip Gawule onguye osungula lingxoxo.
Sibhizi kathesi siyenza uhlelo lokubumba ama-structures omhlangano siqalisa kuma-cell. Yikho lapho sithola khona amalunga omhlangano ayiwo njalo futhi azavota. Amalunga omhlangano ayiqakathekile kakhulu ayiwo abumba umhlangano yiwo amalunga akuma-cell. Amalunga la nxa esebuyile aba kuma-cell abonakala njalo ukuthi arejistile barejiste futhi njalo kuvota kumele kurejiste njalo kuvota khona abangenileyo kuma-cell ukwenzela ukuthi nxa sokubuya isikhathi sokuqhumaqhuma ama-boundary kutholakale kuyukuthi abantu barejistile bonke ngobuningi babo. Njalo siyakhuthaza futhi njengomhlangano ukuthi bonke abantu barejiste ukuvota babe ngama-register vota kungakhathalekile ukuthi ngowaliphi bani kodwa ngoba kukhona phela nkuma abanye abangekho mabandla njeni kodwa bale vote yabo eyisikhala esikhulu ngoba esakululwayo i-one man one vote ukuthi umuntu abe lelungelo lakhe lokuvota. Ngokunjalo kuqakathekile ukuthi wonke umuntu wonke omutsha ontanga bonke abatsha bona basohlelo olunye lokuguga ontanga ukuthi barejiste ukuvota. Kuhamba kuhle kakhulu ezigabeni lapha kuma-district wonke nxa sikhangela. Ngokunjalo ithagethi naleli ka-5 million plus i-registered voters sizabe siphumelayo.
Ngibuye kuwe babu Ndlovu, kini ku-MDC Alliance ungathi ezenu inhlelo zihamba njani njalo likhangelela ukubhalisa abantu abangaki?
Thina ku-MDC Alliance intsha yethu ontanga baluhlelo lokurejista i-6 million new voters kuyangenwa ebantwini kusagetha kamanyomo voters abayenelise i-18 ama-youth ontanga abese sikhangela njalo labantu ade bevele bengavoti kodwa-ke bengabantu abadala bekhona. Lolo hlelo-ke seluqalisile luyahamba kuthe lwenziwa eyuduphinde lwenze ngama-main wings inkokheli siyangena ebantwini emalokishini lapho sihambe sibaguduza ukuthi-ke kuthane endaweni ethile xa bengela kokuhambisa ukuya ezekhi-ke siyadinga-ke izimota nje singamalunga omhlangano sibaxhwale bahambe bayivota-ke ukhulume kuhlokagawula ukuthi-ke xa kurejista abantu sifisa ukuthi abantu babe lelungelo lokuvota kuzafika-ke isikhathi lapho esesizakusela khona amavoti ukuthi hhayi njengoba la rejista sicela livotele ibandla le-MDC Alliance livotele-ke advocate Nelson Tshamita abe ngumongameli welizwe siyafika leso sikhathi. Kodwa kathesi-ke sakhangelane lapho ukuthi abantu abaningi barejista ngobuningi babo.
Baba Gawule, ngiphenduke kuwe, sesizwile kaningi obaba uNdlovu bekhala ngokuthi kumele kuguqulwe indlela ukhetho olwenziwa ngayo, kulungiswe impela izinto ezithile, lokho okuthiwa ngama-electoral reforms. Lina kuZANU-PF kungaba kukhona yini elikusolayo lana elifuna kulungisiswa?
Kukhona ukuthi kulilungelo labo onkomo abe-MDC Alliance kumbe ama-opposition parties ukuthi lawo akhale ngokwabo abakubonayo kungabancedisi ukuthi bawine ukhetho. Kodwa-ke okuqakathekileyo ukuthi thina njengebandla elibusayo iZANU-PF singaphansi kohlelo lwe-SADC. I-SADC yesiyilandelayo silandela ama-guidelines nala ethulwa yi-SADC njengoba siyingxenye ye-SADC. Esikulandelayo konke akuphumanga ngitsho ku-SADC kukhona pha njalo ama-observers akuqala yi-SADC ebonayo ukuthi ukhetho lonke luhambe kuhle. Ngokunjalo nxa sengikhangela ama-guidelines nala e-SADC ayiyo aqhutshwayo kumazweni wonke nala e-SADC kusho ukuthi kokwenziwa e-South Africa la ngapha kuyenziwa ngesikhathi sokhetho yonke into iyenziwa ngendlela enjenganaleyo. So ngokunjalo kulilungelo labo ababonayo okunye okusilelayo ukuthi bakulethe phambilini kubonakale ukuthi kungalungiswa njani. ngokuthi sibe lokhetho olungathanda kuzwa ngumuntu ukuthi nxa impumelelo yakho lethe yabakhona kungabe lomunye osolayo yikho sikuzamayo khona kodwa kumangalisa iphele ukuthi ukhetho lungabakhona kube lomunye osolayo njengoba sibona lamazondla America ayiwo izibonelo zedemocracy abantu bona bayichampion bazichampion sibona nxa ukhetho soludlulile njengaloko kudlulile njengabo Trump ethi ukhetho lutshontshiwe asisakwazi ukuthi kathesi kumele ngaphi nje ukuthi America layo ibisifuqa kathesi ama-electoral reforms abe khona ama-electoral reforms abe khona ngizacela ukuthi kathesi labo ama-electoral reforms la abe khona e-America khona ngalo kwenza ukuthi kungayenzakala into njengayinale eyayenzakala ukhetho lwabo oludlulileyo njengoba kathesi sibakhangele ebekwenzayo
Elina babundlovu kuyini elikhala ngakho kahle kahle elifuna kulungisiswe elungakenziwa ukhetho
sifisa iplate ibe nevulingane sivunyele ukukhankasa ngokufananayo ngoba sibambe lemdisi alliance kasivunyelwe ukuthi sikhankasa amapholisa ahamba-ke kuphambanisa imihlangano yethu kuyamela si-aplaye basinike imvumo nxa bebona ukuthi sizaba labantu abaningi ukudula bezanu p f bayalukuthi umhlangano lo wenzakale wenzakala bathela ama-takers besithi ukuthi-ke kulingane sivunyelwe okufananayo njengezanu p f layo isenze imihlangano kathesi bavala ngokuthi kule COVID-19 kodwa ngemthelo zezanu p f njebetshilo kagawule baqhubeka beyenza amasela baqhubeka beyenza ama-DDC akhona nalawo ezanu p f kodwa thina ezethu inhlelo kazivunyelwa lanxa sesirejista abantu okulilungelo labantu ukuthi register bakhode inhlelo zethu zaphanjaniswa
umnumzana Edwin Ndlovu lilunga le-MDC Alliance ubexoxa endawonye nelunga lezanu p f umnumzana Philip Gawule amalunga amabandla ezokholo ahlala kwele-South Africa adabuka enyabane ePlumtree asesungule umkhankaso wokusekela ukwakhiwa kwekilinika kuleyo ndawo ukwenzela ukuba abantu bengahambi umango omude bedinga uncedo lokwelatshwa uthi usokhumalo usekubhala oludaba esejohannesburg kule-South Africa
amakholo aphuma emabandleni atshiyeneyo adabuka enyabane ePlumtree awathe gwaqa enumber 4 john brandy elokishini le-alexander ejohannesburg emkhosini wokudinga imali yokwakha ikilinika esigabeni sakibo omunye obekulo umkhosi umnumzana alphos mabena uthi babona kuqakathekile ukuthi baphatheke kulo mkhankaso ngenxa yokunanzelela uduvo olubhekane lezigulane esigabeni sabo
sibabonile abantu befika ngokukhulu ukuzikhandla ezifar ezifrom cholocho Lupane Nyathi and iKezi ngokunjalo sibonga indlela abantu abanikele ngakhona benikelela amakholo asenyabane kunikelelwa iclinic khulu ukuthi sifake intuthuko lapha endaweni yasenyabane ikhule sibe nesandla nathi njengamakholo asenyabane laphana kwenzela ukuthi njengoba incwadi ithi khona ukholo olunganamsebenzi olufile
nyanga zonke zakhamizi zenyabane zitshaya imali yokwakha iklinika le unkosikazi Sitholile Ndebele ophuma omalilonda uthi isazoqhubeka imikhankaso yabo yokudinga imali iziphele kwakhiwa ikilinika yabo
umsebenzi ubemuhle kakhulu umsebenzi obugoqela amakholwa wonke siyathemba ukuthi na-next time masilicela lizoba khona ngobuningi benu isifiso sethu siyukuthi khona siziyakhele umtholampilo endaweni yakithi enyabane
odabuka esigabeni lesi umnumzana Gretman Khwebu uthi yinto enhle kakhulu enziwe ngamakholwa la
ebekhona amabandla lakudala ama-missionaries ebefaka isandla lawo athuthukise kwezemfundo kuyinto enhle kakhulu mhlawumbe ukuthi singafunda lukhulu kakhulu ukuthi hayi sonke isikhathi amabandla aqakathekile emphakathini amabandla ayinsika yomphakathi ngokunjalo nje mina ngibone vele sengathi hayi iklinika seyiphelile nje noma ingakaqali ukwakhiwa kodwa noma nje siyasuka noma yinini
umnumzana Mkhwebu uthi uhlupho olukhulu ukuthi iklinika iseduze isendaweni yeChangwa ehleli igcwele phamu izigulane uthi njalo kuba nzima ikakhulu ebantwini abadala ukuthi bayefika eklinika le ikakhulu nxa izulu lisina njalo imifula igcwele amabandlana enelise ukuqoqa imali edlula amarandi azinkulungwane ezilitshumi lambili 12,000 umnumzana Mkhwebu uthi basazoqhubeka ngale mkhankaso besiye endaweni ezijeneyo uthi okwakhathi esiningi lokusetshenziswayo nxa kusakhiwa okugoqela izitina sekukhona okuza kwenza ukuthi ukwakhiwa kweklinika yabo le kuqale loba nini Ministry 7 Johannesburg kwele South Africa ngimuthuso Khumalo
kulalito kunamhla kuhlelo lwabesifazana asidluzeni bomama sixoxa ngomkhuhlane we-COVID-19 lokunywa kubhekanela bomama singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo asebehlatshwe okwesibili amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 bathi sebekhululekile noma besesaba ukuthi bangathapha igciwane le-coronavirus. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lekisayo, ngikhiphi Stube.